Iningi labalandeli beqembulele ngaza babukelele iqembu emidlalweni yalo emibili elidlale kumncintiswano wenkezi ye-Veteran Commanders Charities Shield. Bathi leli qembu lizakwenza izimanga ikakhulu nxa bona njengabalandeli balo bengaba lokubekezela abadlali abasakhulayo abafakwe ngumqeqeshi uMadinda Ndlovu yethimini baze bajwayele ukudlala bendawonye. UMandla Nkala ohlala elizweni leBotswana kodwa olandela iqembu le-Islanders maviki wonke uthi nxa abalandeli bengaba lokubekezela iqembu leli lingaphakamisa isicoco selidi lonyaka.
UMandla Nkala from Botswana chapter. I-Islanders yiyo ephakamisayo lonyaka and asibuyeli muva ba. Asibuyeli muva la uyibonile ukuthi idlala kanjani. And ama-youngsters lana adlala kuhle kakhulu la ubonile. Akula lapho esibatshayela khona ukhwelu sabe sibakhuzezela sibahlabelela ukuthi ithimu yephambili and konke ama-supporters e-Islanders ngicela ukuthi khona wonke umuntu olaleleyo asikhuzezeleni ithimu singatshayeli ama-players ukhwelu ngabafana abancane bayafunda. Let's give them 2-3 games uzabona bazokulala ama-teams wonke.
UMayibonga Ndlovu la uthi abalandeli kumele baphiwe umqeqeshi uMadinda Ndlovu ithuba elokubahlanganise kuhle iqembu lakhe ukuze leli qembu liphumelele.
La ukhuluma lo uMayibonga Ndlovu uDalasa. Ya esingakutsho ukuthi abantu asitheni abafana bethu isikhathi. I mean sibaphe nje 2-3 games. Siyakwazi ukuthi izinto ziyaba right. Of course basaqala ukhothi lawo sadizama ukuthi ahlanganise lapha lalapha. Njengoba kuseke kungabafana abancane. Bathi yasho ukuthi asipheni abafana isupport. Sibasupporteni singabashayela ukhwelu i-team isaqala izalunga and esingakutsho ukuthi this time i-cup ngeyethu championship ngeyethu.
Omunye njalo umsekeli othe uyingxenye yalabo abacula kakhulu behaya iqembu behlalele eceleni lenkundla elifulathele ibhukujo elaziwa kakhulu ngegama elithi yesowethu uthi abalandeli kuzamele benze owabo umsebenzi bayekele umqeqeshi uMadinda laye ayenze owakhe.
Hayi team yona ishapu bhale ngokucela kuma-supporters amaphaphu phansi. That team ufuna ukula 3 games ikwaya Soweto kwaya asiqine ngengoma kuphela uMadinda ezomsebenzi wani yabo.
Iqembu le-Islanders liqine ukuphakamisa isicoco selithi ngomnyaka ka-2006 njalo eminyakeni edlulileyo abalandeli balo balikhuthaze ukuba libuyele kusiko lwalo lakudala olokuzikhulisela abadlali lithiyane lokuthenga. Lonyaka-ke inkokheli zeqembu zithendekise umqeqeshi uMadinda Ndlovu laye okhulelekile iqembu le-Highlanders njalo elendumela zokudlalisa abafana abasakhulayo. Ngemva komdlalo wangesonto lapho iqembu le-Highlanders linqotshwe khona ngele-Dynamos ku-final yenkezi ye-Veteran Commanders Charities Shield, uMadinda uthi abantu bengathi iqembu lebhoso lakhiwa kutsha kodwa iqiniso ngelokuba kuvuselelwa amasiko alo. Nginele-Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.